umtambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ubale amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa okumelana lezijeziso lezi ethi zenza babuse nzima.
Umongameli ubebonisa abantu nge-practical things ezi-affectiyekileyo amakampani aphakathi kodubo ngenxa yama-sanctions ende lobuhlungu esiphakathi kwabo njengelizwe mntanami.
Elinye njalo ilunga lezanu-PF Politburo umnumzana Absalom Sikhosana uthi vele lakudala abamhlophe babelocuku ebantwini abamnyama bebenza izigqili.
Into yona leyo ukuthi akumangalisa amakhiwa awasithandi. Iqiniso yayikhona ukuthi awasithandi. Bafisa ukuthi ngathi siyafa siphele basale bona ukuze bazohlala emazweni ethu.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa usenga ezimithiyo ngezijeziso zomnotho.
Umnangagwa lezana uPF babhizi baqamba amanga ngendaba yama-sanctions angekhoyo lokhu bekwenza ukuze bevale ukwehluleka kwabo abasekusegcekeni sokukhanya konke umuntu uthi ezibonele since 2017 ngo-November benikeza ithuba lokuthi bekhokhele ilizwe babulala ukudlula lokho okwenziwe ngumgabe over 39 years.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Sweden Chiroza uthi ukutshengisela kwabantu lamuhla yikuchitha isikhathi lokudlalisa imali yesizwe.
Alukhana vele yikuchitha isikhathi lemali, imali kaZulu. Into ekhona yikuthi abantu bemathebeleni divele yibo abakuma-sanction. Ngakhayela empilo kutshengise sobala ukuthi abantu abanikwa imisebenzi bavela phandle kwendawo yethu ngabantu esingabaziyo, abantwana bethu beswela izindawo zokufunda.
Namhlanje ilizwe belilekhefu ukuze abantu bathole ithuba lokutshengisela bekhuthaza ukwesulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa iziphathamandla zezanu-PF ngamazwe athuthukileyo esola umbuso oseZimbabwe wocuku ongalandeli intando kaZulu usephula amalungelo oluntu lokunye okuningi okumele kuguqulwe andubana zesulwe. Ngemva kokufola abantu bathole njalo ithuba lokubukela umdlalo webhola phakathi kwe-Arnela ne-Kazmine. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.